esikhala ngakho lukhetho olwatshontshwayo ngomnyaka ka-2018 sithi thina yebo kambe ukhetho lwatshontshwa osolusenza ukuthi kungabi le-legitimacy osolusenza ukuthi i-economy yelizwe ingakhuli iwe abantu bahlupheke bese sithi thina-ke yebo kambe lanxa satshontshelwa-ke ukhetho sesifisa ukuthi sihlale phansi lo mongameli welizwe uMnangagwa sikhulumisane silungise udaba lololo lokhetho lwatshontshwayo silungisise ukuthi i-economy singayivusa njani sisiya phambili sise ukuthi kungasetshenzelwana njani abantwana bezimbabwe baphume ekuhluphekeni lokho kukhona yikho esikhala ngakho kakathesha okuningi i-economy izazilungisa ezilonge ezikukhulunyisene kakhulunywa ngodaba lwe-legitimacy olukhona lokuthi kuyiwa phambili kwenziwani kwesokukhangeleleyo kodwa-ke okudanisayo yikuthi-ke uMnangagwa kafuni ukuphumela egcekeni kafuni ukuthi abuye sikhulumisane ufuna ukuqhubeka ekupholadi ekhuluma labantu abazange bathole amasisi ekhethweni oludlulile sizaqhubeka sisenza sishemonisiketha ngokusemthethweni ngoba isisekelo selizwe lezimbabwe siyasivumela ukuthi sitshengisele sikhonone ngesuku solayo.
Nanso Nkomo, bathi kona besazongena ezitaladeni ngobuningi lapha abe-MDC
uma besithi bona bafuna ukuthengisela yebo yekuhle ukuthengisela ngendlela ekhona esemthethweni eyabe ivikwe emapholiseni abantu bavunyelwa ukuthi abatshengisele kodwa lokho kokuthi abantu bazangena ezitaladeni sibe sesikunanzelela phekuthi uma bengena ezitaladeni umuntu ofanele ukuthi avikele abantu abalamabhizinisi abantu abalezimota nguhulumende okhona ngaleyo ndlela yikho kusemthethweni ukuthi nxa umuntu ezathi angena emgwaqweni ayitshengisela kufanele uqale ucele imvumo emapholiseni bona babe sebebona ukuthi uma sekuthe kwaqhamuka udlakela njengalokho esakubona kusenzakala kulesi sikhathi esidlulileyo akusoze yini kuphambanise izakhiwo akusoze yini kuphambanise ukuhamba kwabantu akusoze yini kudistebhe kumengithi kuphambanise inhlalakahle omunye umuntu ongelani lezombangazo kumbe ofuna ukuthi azihambele ekhululekile senza ukuqondane layo yikho-ke lapho esizamthi nasikutsho ukuthi uma i-MDC isithi yona ifuna ukuthi ngisela ayikwenze phela ngokusemthethweni kodwa lakho besitsho futhi njalo ukuthi bazimisele ukuthi akusoze kubelani lodlakela olungaphambanisa ukuphila ukuhle kwabantu kumbe ukudidlika kwempahla.
Baba Ndlovu, khona ukutshengisela kwenu libona ngani kuzaletha inguquko yini? Ngoba nxa uMnangagwa lingasahlala ngaphansi laye lakhulumisana lizaqhubeka litshengisela phela kungabi lotshintsho.
Manje asinike siprofithi ukuthi utshintsho alusoze lube khona kodwa thina silelungelo lokuthi nxa uhulumende nalo kaMnangagwa okhona engafuni ukuthi kukhulunyiswane abantwana bezimbabwe bancediswe kulolu hlupho esilalo le-economy wayo sizaqhubeka sitshengisela ngokunjalo. Yebo kambe okankomo ukhulume ngokuthi amapholisa kuyacelwa imvumo kiwo isisekelo kasitsho ukuthi kucelwa imvumo sithi bayabikelwa bese kusiba kibo kamapholisa-ke njengokuba beletha-ke ukuthulela izweni ukuthi babone ukuthi-ke bazathumela kambe amapholisa azakhangela yini bazayenza njani kabe kokibo okwethu yikubazisa kodwa sokujayelekile-ke ukuthi amapholisa siwabone-ke esebenzisa amandla abangelawo emisa-ke ukutshengisela esiyabe sifisa ukuthi sikwenze njengebandla le-MDC kayisikho lokho akukho-ke emthethweni welizwe lezimbabwe akumelanga sicele kibo imvumo kodwa kumele sibazise ukutshengisela sizaqhubekela phambili kuze kufike isikhathi sokuthi amukele uMnangagwa ukuthi khona sokube lokukhulunyiswane kulungise ingxaki le ekhona elizweni. Yebo kambe kuyakhulunywa ukuthi-ke uzimisele ukukhuluma ukuthi uzimisele siyakuza kathi ey'mfeke ezenzophela hathi ngamazwi ukuthi silokhu sizawuthi awuzimisele uChamisa is a phone call away from him.
Ipholadi baba Nkomo elithi i-MDC kumele ingene kuyo abantu abaningi esikhuluma labo bayayisola bathi nguzero vela kulalutho ngamadlwane eliwenzayo uthini ngalokho?
Uma kuyukuthi i-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi kube lama-political parties amaningi atshiyeneyo njalo nje labo bantu bavunyelwa bacontesta nabo bemile njengamabandla athize kanti namhlanje sesizababandlulula ngendaba yokhetho njani angithi laphana kuthiwe owamayo ukuthi akhonteste laphana kabuye etafuleni sikhulume sonke ngoba naye wayele manifesto yakhe phela laphana ngibona ngani ibandla lezamtf lapha litsho lona ukuthi sesingabantwana bezimbabwe sesidlule ekhethweni wonke umuntu kabuye sindawonye ungena ukuthi lwana uvalelwe laphana lwana uvalelwe laphana sikhangelisana nje ngokuthi singabantu bani.